ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 Nkwenkwezi 2018 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Ngokugqitshwa kokhetho lwama primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngesolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba bayisilinganiso esingcosana sabakhethiweyo.
Sina senzile ukhetho ngomvulo anti uDaniel Masukume nguye esimkhetha ngakasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Makanga nguye kade simfuni.
Amalunga ebandla leZanu PF atshengisela esigodlweni saleli bandla eHarare esolwa ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle. Inhlangothi eziphatheke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni zimanyana lamanye amazwe emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa imisebenzi yentethe lezindaba ele World Press Freedom Day. Zonke lezindaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Ngokugqitshwa kokhetho lwama-primaries awezanu PF, impumela yalo yemukelwe ngensolo enkulu. Abesifazana bekhala ngokuthi bajiwe phandle ngoba beyisilinganiso esingcosana sabakhethiweyo kulungiselelwa ukhetho olukhulu lwelizwe lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende lamakhansili. Inani labesifazana abazangena edala lephalamende abezanu PF lilakho ukwehla okumangalisayo lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usiba lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Impumela yokhetho lwama-primary ebandla leZanu PF isikhona, kodwa phakathi kwamalunga alikhulu lamachumi ayisificamunwemunye, abalichumi lasificamunwemunye kuphela ngabesifazana. Lolu khetho belilobuqili, ubudlwangudlwangu, ukubophisana kanye lokuswelakala kwamabizo amalunga ebandla kuluhlu lwabazavota, okugcina kubangela ukuba abanye banqotshwe kudale ingxabano ebandleni. Omela imzingwane edale lephalamende unkosikazi Priscilla Misihaira Mvimushonga uthi impumela yokhetho lwama-primaries ebandla elibusayo liveza sobala ukuba amabandla yiwo avimba abesifazana ukuba bangene kwezombusazwe.
Because abaningi baphuma kuma political parties. Sesibonile ukuthi manxa sikhuluma ngento zabo mama. Uduwo lethu luvela kuma political parties. Ngoba ama political parties are controlled ngabo baba.
Evumelana lo nkosikazi Mushonga, umongameli we-PDP, unkosikazi Lucia Mathibenga, uthi ubudlwangudlwangu obubekhona ngesikhathi sama-primaries awezanu PF benze abesifazana bahlehlela emuva.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokuliwa. Uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi epathini kuyabe kulokuhlukuluzana lobundlwangudlwangu obuthize. So omama izinto zenoise ngabazifuni. Omama baye befuna izinto ezinokuthula, izinto ezihamba kahle, izinto ezigoqwe kuhle.
Umongameli welinye lamacele awe-MDCT, unkosazana Thokozani Khuphe, uthi limpumela iyamangalisa ngoba iningi labomama abadlula izigidi ezimbili lengxenye babhalisele ukuvota ngaphansi kwe-BVR.
Kuyamangalisa kakhulu ngokuthi nomama yithu esibaningi. Ungakhangela abantu abarejistre omama 2.8 million barejistile njengama-voters. Kusitsho ukuthi omama yibo abaningi ufanele ube ngama-candidates.
Amalunga ebandla elibusayo bayalile ukukhuluma ngodaba lwenani eliphansi bethi ukhetho belungakhululekanga. Ilunga ledale lePhalamende unkosazana Irene Zindi laye uphanyeke ukukhonona kwakhe enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ngokungakhululeki kokhetho lolu ngemva kokunqotshwa kwakhe. Lonyaka abesifazana abalwela amalungelo obulili bathi ukhetho lwalonyaka ngolwabo mama. Lokhe ibandla elibusayo lapha lokhetho lwama-primary abakaze babe lenani labesifazana eliphansi kangaka embalini yaleli bandla osekudale ukukhonona kumalunga ebandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlangothi ezibhadeke kwezokwethulwa kwezindaba elizweni lamhla zimanyane labanye emhlabeni wonke jikelele ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentethelo ezindaba. Zikhunjuzwe ukuba zingaze ziziyenge zisithi izinto sezilungile ngemva kokungena kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa ohluthune intambo zombuso nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ababuthane ukunaza lolu suku emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College oqoqwe ngabe-Media Alliance of Zimbabwe balibaziswe ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ingoma zomdabu ebeziculwa ngabe-Karinge Zuba Mbira Band yasemzini weMfakose. Obe ngumhlonitshwa emkhosini lo osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko u-Ambassador Simon Khayamoyo uthi selokhu uhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa wathathayo intambo zombuso intatheli zindaba sezisebenza zikhululekile, sezinlutshwana izehlakalo zokuhlukumezwa kwazo elizweni.
Rest assured that my ministry has your interests at heart.
Ugatsha lwami luyaqakathekisa kakhulu. Siyazama ngazo zonke indlela ukubona ukuthi lisebenza ngendlela ekhululekileyo. Xa engaba khona ohlukumezileyo aziseni masinyane, kumele silihloniphe. Kumele sihloniphe imizamo yenu. Kumele sihloniphe isibindi senu. Kumele sihloniphe lekusasa yenu. Masiqhubeni umsebenzi wethu sindawonye, sivume nalapho kwesisiwe.
Kodwa iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo ogoqela abeZimbabwe Editors Forum ZINEF zithi kusesemasinya ukuthi kuthiwe umumo usuguqukile. Umnumzana Njabulo Ncube oweZINEF uthi intatheli zindaba zingaziyengi ngalamazwi kamoyo.
Esikubonileyo ngama-primary elections badlele busayo kungazathi kuyasabisa ngoba kube lokudlwangudlwangu, kube lokuchayana bechayana bebodwa. Akucabanga ke ukuthi nxa sebethe ontanga laba abebadla elibusayo sebehlangana lentanga yabo ekhethweni kuzaba njani.
Uqhubekethi uhulumende akakazinikeli ukuletha inguquko emithethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile.
Hayi, lokho nje ukukhuluma komuntu omdala ngoba sokubekhulume ngakho okweminyaka emingazi. Ivini loo ndoda okhutshiwe ubaba omgazi laba bekhuluma ngakho ukuthi khona khona siza-ZBC sizathi sikhiphe imonopoli yakhona, kodwa kukhanya ngazathi akula nto eyenzakalayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso eziningi ezimela amalungelo entatheli zindaba zitshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende obonakala ukuba lokhu eqhubeka ngemithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile ngoba ingumgoqo. Owalonyaka womkhosi unanzwa phansi kwendikimba ethi Keeping Power in Check, Media, Justice and the Rule of Law. Njengenhlala yenza, uphumelele lomkhosi ngokutholiswa kosizo ngabenhlanganiso ye-United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Ungenwe iziphathamandla ezivele enhlanganisweni ezisebenzisana lentatheli zindaba, iziphathamandla zikahulumende, kanye lazo intatheli zindaba ezisebenzela amankampani okwethulwa kwezindaba ehlukeneyo elizweni lezisebenza zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ukulwisana okuqhubekayo kubandla leZANU-PF kanye lele MTC yibufakazi bokuthi kwamanye ezombusazwe indlela yokuzisuthisa lokuzinothisa nje kuphela. Lo ngumbono wabaningi eZimbabwe asebexwayisa abavotayo ukuthi bananzelele kakhulu nxa bekhetha abantu abazabamela ekhethweni oluzayo. UBenedict Nhlapo usibhala lodaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekule minyaka kulodlakela lwezombusazwe eZimbabwe, kodwa ezinye izalwane zeZimbabwe zithe kwenzakale kusukela nyakenye kukhombisa ukuthi kwezombusazwe zelizwe kudlalwa ngabantu besetshenziswa yilabo abafuna ukusuthisa izisu zabo. Ukungqikilana ebandleni leZANU-PF kubonakala emgceke nyakenye phakathi kwabebebizwa la coste lobekuthiwa i-G40. Lapha-ke bekusobala ukuthi yimpi yamandla lezikhundla engaphathelananga lokusuthiswa kwendingeko zomphakathi. Kutheke ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni, labo abebemsekela ngezandla zombili kuviki eyayisanda kwedlula bezwakala sekuyibo abamemeza kakhulu bethi akahambe. Kati-ke sebencuma njalo kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa abebesanda ukusekela ukuthi akaxotshwe kuleli bandla. Leyi into echazwa kunobhalo ebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi njengesibonelo sokuthi abantu bazimisele ukwenza loba yini ezokwenza ukuthi izisu zabo zigcwale.
Ipolitiki yethu engiyitshoyo mina eyakhathesi ibolile, iboliswe ukuthi abantu bafuna ukudla, akula into abayifunayo, bafuna imali kuphela. Ipolitiki le uze ilunge alibana kuthiwa ingqondo zabantu ziyafakwa ku-omo lamanzi uzwatshe zibe clean.
Akuthathanga sikhathi-ke kwasuka obunye obudlongodlongo ebandleni le-MDCT sekubanga isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila. Lapho-ke kwagcina sekutshaywana langezibhakela nasengcwabeni kamuyi omunye lomunye efuna kungene lo ozamnikeza intshontsho nxa esesesikhundleni. Lokho-ke kubangele ukudabuka phakathi kwamabandla la omabili. Isizwana seZimbabwe umnumzana Stanley Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi kuyacaca ukuthi ezombusazwe seziphenduke zaba indlela yokuzinothisa kwabalutshwana.
Masibheke ingxabano ezikhona phakathi kwabalandeli bezanu-PF namanye amaqembu ezombangazwe, kuyacaca nje kithi ukuthi akunani nezempilakahle kumbe nezombusazwe. Baxabana nje bedinga izikhundla ukuthi kube umbane okhokele, bonke badinga ukuthi bebe ngakhokele. Ngakho-ke thina njengezizalwane zaseZimbabwe silokukhathazeka kakhulu.
Njengoba-ke sokubhithizela abafuna ukukhethwa begijima indawo yonke besenza yonke inhlobonhlobo yezithembiso zamanga lezeqiniso ngalesi sikhathi kubhekwe ekhethweni, unkosazana Lulu Brand Harris uthi abantu baqaphele amaqilindini eza kubo embethe ezemvu kanti ngaphakathi zempisi.
Kusobala ukuthi ama-politicians ethu yizihwaba zabantu. Kabacabangeli abanye abantu, kabacabangeli ilizwe, bayazicabangela bona bodwa. Bafuna ukudla, basuthisise izizathu zabo kuphela. Lokho ukuthi balwela thina, hayi azayimboni into enjalo nini. Ngakuthi balwela thina, ngakuthi sebasivuze ukuthi nasifunani labo, ngakuthi sibathola indlela zokukhulumisana bebodwa, bakhulumisane kuhle.
Kodwa abanye bathi bathokoza ngoba kusanda kwenzakala ekhethweni lweZANU-PF kukhombisa ukuthi abantu ngeke besaqilibezelwa. Kulabaningi okukudala bemele indawo ezithile edala lephalamende bengazihluphi ngendingeko zikaZulu, abanqotshiweyo ekhethweni kusitsho ukuthi ephalamende bazalugxoba kuphela nxa besiya kwethekela njengowonke wonke. Malestudio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umnumzana Felix Magalela Mafa obona ngokwethulwa kwembiko kwelinye lamacele awe MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kayisiwuye okhokhela umkhankaso wokuthi aphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli webandla leli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namhla emini, umnumzana Mafa uthi uChamisa nguye ozakhetha umsekeli wakhe.
Ibandla elithungamelwa ngopresident Advocate Chamisa lile constitution ethi o-vice president bazakhethwa ngupresident ngokwakhe uqobo.
Umafa ogcizelele exwayisa uZulu ukuthi kumele ekele umkhankaso lowo ngoba abakwenzayo bathethisa amanye amalunga ebandla lakhe.
Angizake ngithume umuntu ngisho mbe imuli yami mbe abangani bami mbe abangani abantu abavela ku-MDC. Izikhundla azidingwa njalo, abantu yibo abasuka phansi bakukhethe ngesikhathi esifaneleyo uma kule Congress. Ngiyaxwayisa amahlabi ezulu ukuthi ye isikhundla ngabe ngiyasifuna, kodwa okunengi sokungcolisa ipha ibandla kungcolisa mina, ngoba abanye sebethatha ithuba lokubhala izinto ezingasoze ngizikhulume inhlamba behlamba zabanye ensebenza labo. Khonoko kwenza ukuthi singazwanani, sokukhanya ngani yime ndithuma abantu.
Obesemhlanganweni lo umnumzana Melusi Dube usole uMafa ethi indaba ehamba yedwa engelalunga lebandla lakhe elivela kobulawayo. Uthe njalo umbiko obusethulwa nguMafa awuzwakalanga ngoba utshengisa ukuthi isifiso sokuba ngumsekeli kamongameli ulaso.
Akuzwakalanga kuhle lokuthi lanxa ekukhuluma yena kulezinye indawo lapha kade nganovumelana lalaba abamenzela lolu khankaso, kulezinye indawo lapha kade sithi yena kugwalo lakhe ethi yena hhayi yena kakhankasi uyazenzela indoda lemsebenzi, imisebenzi emihle yamlandela. So ugcina ungelaqinisa ukuthi kahle kahle uyavumelana lalokho akukhulunywa ngabantu kumbe hayi kakwazi. Esikuzwileyo ukuthi uthe abantu abakhampenayo laba abamkhampenelayo akabazi ngaso zihlobo zakhe, kodwa uyababonga ngokuthi bayawunanzelela umsebenzi wakho omuhle.
Umnumzana iPhithule Maphosa omunye obekhona emhlanganweni lo usole uMafa ethi wayebambene labanye belwisa uMakhuphe ngodaba lokuba lindebele.
Umafa wazwakala engumuntu omobilizayo against uThokozani Gubhe. Bemobilize ngobushona elizweni elichayo kangaka ngendaba ye-tribalism. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ibulawa indaba ye-tribalism eyasenziwa ngomgabe lezane PF, kodwa laye efuna iposition enkulu engaka etholakala emobilizer on tribal lines. Namhlanje sengumuntu ofuna ukuba lindebele ngoba sokufuneka u-vice president owesindebeleni, kodwa ezwakale emobilizer against umuntu wesindebeleni ngoba esafuna ukuxotsha ngesikhathi sonesana. So into elungileyo uma wakwenza.
Ibandla le-MDCT lidabuke phakathi ngemva kokubhubha komkhokheli walo umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, njalo sokulamabandla amabili elikhokhelwa nguChamisa lelikhokhelwa nguMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Njengakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM, lawe shortwave 1280 laku 15775 kilohertz shortwave. Kulavitoku lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokungatholiswa kwabesifazana amathuba okuncintisa kukhetho lwalonyaka, ikakhulu kubandla leZANU PF lele-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Amanye amalunga ebandla leZANU PF atshengisele esigodlweni saleli bandla eHarare lamhla esola ukuqhutshwa kokhetho lwama-primaries esithi aluphathwanga kahle njalo kumele lwenziwa kakutsha. UGibson Bebe usethulela lolo daba.
amalunga la awezana PF avela endaweni ezihlukeneyo abuthene esigodlweni sawo eHarare ethwele amabhakani abebhalwe okuchiyeneyo ejengisela ukungajabuli kwawo ngendlela ukhetho lwama primary oluqhutshwa ngakhona ikakhulu endaweni ezinjenge Hatfield, Goromonzi North, Goromonzi South, Mbare, Harare South esithi kumele lwenziwe kakutsha. Omunye wabakade betshengisela njalo isakhamuzi se-Hatfield uMobhu Moyo uthe uDani Masukume kazange anqobe kukhetho lwabo olwenziwe ngomvulo obefunwa ngabantu nguDaniel Maganga. Thina senzile ukhetho ngomvulo anti uDani Masukume nguye esimkhethanga kasimfuni. Thina umuntu kade simfuna nguDaniel Maganga nguye kade simfuni. So lokhu ukuthi khona thina siyatshelwa abantu ukuthi khona laba asebenza simela hayi asikufuni. Nxa ukuthi ama-primaries siyawaphindisa vele asiwafuni yikho yinto esiyimeleleyo nje khona. UJohn Dube yena uthe amalunga amaningi endaweni ezehlukeneyo kawazange avunyelwe ukukhetha kulolu khetho ngokwase kuthiwa labo abangelasekelo lwebandla kuyibo abazamele bamele ibandla.
Thina abantu esibafunayo siyabazi, kodwa lokho okwenzakeleyo asikuthakazeleli ukuthi siyakhethelwa thina abantu sikwazi abantu esibafunayo. Asikuthakazeleli kakhulu, vele sifuna ama-primaries lawa aphindwe ngoba vele akukho feli lokho okwenziweyo. Sifuna ama-primaries aphindwe, laba abantu abakhethiweyo, laba abantu they were forced ukuthi sibavotile, we were forced thina ukuthi sibavotile. Vele asibo bantu bethu laba, asibazi lokubabazi abanye bakhona lokuthi bavela ngaphi ngabangaphi asibazi.
Omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi uMabel Banda uthi kwenzakale izimanga lapho zokuthiwa uPetronella Kagonya nguye onqobileyo ukhetho yena enqotshiwe.
Indlela okwayenzakala ngayo ama-primaries le asiyithandanga ngoba thina emveni kokuvota kwethu sabona sokuphuma ama-ballot sokwine uGagonya. Ukuthi wawina kanjani asisisi ngoba thina ayisiyo umuntu esimkhethile, ayisiyo kahle kahle umuntu ebesimfuna.
Egcizelela kulokho omunye njalo oyisakhamuzi seGoromonzi obangumunye wabatshengiselayo uGinias Garade uthe uPetronella Kagonya waqhelibezela ukunqoba umnumzana Ozo Kwanzura ngemva kokuba imiganu eyayisetshenziswe ukubalela impumela yokhetho ingeniswe endlini yokubalela yaphuma isithi uKagonya nguye onqobileyo. Abanye njalo abanqotshayo kulolu khetho ngumnumzana Christopher Mthwangwa ongumkhokheli wabalele bempi yenkululeko njalo engumcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMthwangwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi kajabule ngendlela ukhetho lophethwa ngayo eNothoni lapho ayekhankasela khona. Ubuye njalo wathi usabuthanisa ubufakazi bokuthi ukhetho kaluphathanga kuhle njalo kulobuqili obukhona.
Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onqotshwe kukhetho lwama-primaries aleli bandla eCholojo. Usithandekile uqale ngokumbuza uGawule ukuthi uyamukela na ukuthi unqotshiwe.
Angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo ngisaze ngikuvume. Njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo. Lube lubi uhlelo lolu ikakhulu esigabeni sami seCholojo, ama-wards ami amanye vele kazange avote atshone emile ilanga lonke. You can imagine isandekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukisele ekuseni ngo-6 kuzokuthama 11 ebusuku eloku elindele umuntu engadlanga ehamba umungu wama-20 kilometers 15 kilometers ukuthi ekhasta ivoti yakhe engavothi ubonakale. Kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wayakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho. Ama-wards amakhulu anjengabo-wards 8 nalama-wards anjengawethu nalana azange athole ivoti alabantu abaningi kakhulu, ama-sales amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona. Kodwa ngokunjalo uzanandela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kuma-sales factors abayehlile ukuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka. Ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle lolu, luhambe kubi kakhulu. Izinto lezi ngazingasalungiswanga wasilimaza eze party family labesi yako. Kwa kuwa wana ngapi election uta kandu wa sikia vipinga kwa taba votisayo. Kuma poli ngotu za zakona adinu, alindelu. Ila ngalogu, inti yote ya zi election na taba votisayo yuwa lindelwa. Aba lindela wa antu. Pafika a day before. Palungu zi zito zako. Awa nare sikia ukele wezi kaseli mpoti yao. Pekama. Ika kutunga kuku watu center inda wezi kachani. Nyinga zikwezi inda wapati. Enda weni yetu. Uwe guvi kakulu. And abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonoko ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo angcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Sibindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma primaries?
Into endabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfo wethu uGawule uyavuma ukuthi nanko phela ama primaries aseyenziwa ezana asiyethu uGawule olokukhonana. Umsango uyakhona ondawo eziningi bayakhona sebele emanyuzipepeni lapha abantu bayakhonona. So kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi, sihlala sizungeza khamdi ukuthi hathi bo, silokhu sathola nje uzivuse nxa ufika kuma-elections. Lezi ezinye zingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa leZANU-PF lapho umfowethu uGawule khona. So kathesi kube kuhle kudlake kubaqonde bake bezobuhlungu bakho nti nxa sihlala sikhuluma izinto kulezi zinto ezifuna ukuthi zibanje kuhle zilungiswe nxa kulo khetho sitshoyo. Senzile khonapho. Asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sikwazi abakhuluma ngeZANU-PF. Uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabasisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo. Nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatheni ngathi wakuhambanga kuhle la kasuba leyo lokukhona nokuthi uzananzela bona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khaye ngathi basusiwe abanye. Engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa engxenye ukuthi kuye kungene esikhathi singabantu abatsha engxenye kube lama-new ideas kube le new blood. Khose engxenye abantu yinkulumo ukuthi hayi labantu abadala ke limeceleni ke sizama abanye abatha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe mnumzana Gawule, isisusa yikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenzi ngabantu abangavotelekiyo abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela ukuthi bangavotelwa njani nabantu. Khonoko umonakalo nalo iphathi leliyilungise singakayiphambili ngoba kungathi limandla kakhulu umona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma bethithini hayi khona umuntu abantu baqakathe ukuthi balalele. Kungamangala sizofika ngale ngaphansi sekuthola ukuthi i-leadership ngaba phezulu kayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona ngayo ukuthi abantu batshele belindise ilanga lonke ubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu betshele bengadlanga ilanga lonke solo ngitesho kuthi akusho kuvotwa abantu abasekho sokuthi akuvote nxa ukuthi acapitalize ngamaphutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yakho ngendlela enjalo. Kubi kakhulu okuyinto lokhu ngeqiniso uzabe lokuthiwa ngoba namhlanje ngikhuluma nje kula bantu asinedemosisha ephathi yeziqotazi ngale besola indlela okukhuthe ngayo ukhethe lolu nobongabeli uhlelile ukusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa angasetshenziswa njani enhlelweni ezinjengalezo ngoba sekuyakhanya nani ukuthi kusebenzisa thina amapholisa kungephathi angasenzisa amapholisa angani izinto yokuze yiye phathi asikufuni khonokho iyasinyimbolisa njengebani.
Mnumzana Sibindi, ubona kusenzakalani kukhetho? Yiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono?
Sibona ngathi hayi ibandla leZANU-PF lidabuke phakathi and bengaze bekulungise. Ngiyacina ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewenile bazame ukufaka abanye ngalidabula futhi ngamandla. Ngananzela oyenzaba ebandleni le MDC khathesi yabona uChamisa Donse Siyale, yabona uMakhube Donse Siyale ngoba into enkulu hlethi iqashwe njengezakhamizi lokuthiwa yi-local governance. Abantu kufanele bakhayele kuhle khathesi nxa bekhetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufaka ukhansila faka ukhansilo loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngeculture yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane. Nxa ufaka umemba wephalamenti ufaka umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani. Ngesikhotho ngali confuse ngephezulu.
Lelakho elokugcina mnumzana Gawule,
kuyalungisiswa lokho sithandekile ngeqiniso umongameli kukhona ukukhangele kuyalungisiswa lokho kusebenza kukhulu olandelayo. Ngasoze kuvuke use ngezinto zabantu abalutshwana ababili abathathini.
Lo ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF sixoxela esetsholotsho endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje. Impumela yokhetho lwama-primaries ebandla leZANU-PF yamukelwa ngensolo enkulu, abesifazana bekhala ngokuthi bathiwe phandle kukhetho lolu. Amalunga ebandla leZANU-PF atshengisela esigodlweni seGarare besola ngokuqhutshwa kokhetho lwama-primaries.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.